sibonge amajaha amadala uChris Kandelo Jonga Kandemiri emakhaya lichona njani ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 22 ngoNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Angayisikhathi sakho lasi sifikile kungalunganga, siyacela lathi ngoba ithi pressure isiyo yethu. Siyacela ukuthi ku-extend ukuze silungisele abantu ngoba thina asisoze silwe labantu sikwazi ukuthi ama-factor avaliwe.
Abathengisa ezitaladeni bathi kufanele uhulumende engezelele isikhathi sokuthi amakhansili emadolobheni abadingele indawo zokuthengisela ngokusemthethweni kulokuthi aqhubekele phambili ngohlelo lokubaxotsha.
Singazi ekuphumeleleni kwangikhona, kodwa ke ngomcabango omuhle ngokwazi kwethu sibona ezinye ke akumbe amanye amazwe ake lensikelo ezinjalo.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi lanxa libukeka inyathelo likahulumende lokudingela uzulu weZimbabwe imisebenzi kwamanye amazwe, lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende ukulungisisa udaba lwemisebenzi.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bemukela ngenjabulo ukunqoba kweqembu elimela eleZimbabwe ngokunqoba elikwenzileyo leComoros nge-2-0 ngensonto.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abathengisa ezidaladini ama-vendors athi kufanele uhulumende engezelele isikhathi sokuthi amakhansili emadolobheni abadingele indawo zokuthengisela ezisemthethweni kulokuthi aqhubekele phambili ngohlelo lokubaxotsha lapho abathengisela khona kusukela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Lokhu kuvezwe emhlanganweni obuphakathi kwekhansili yakwaBulawayo labathengisayo lamuhla kuleli dolobho, lapho abagcizelele ukuthi inani labadinga indawo zokuthengisela liphezulu kakhulu, ngakho amakhansili awasoze enelise ukuwadingela indawo ezeneleyo iviki yona leyi ingakapheli. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lo-Councillor Lord Siziba obesemhlanganweni lo.
Hayi, sikhophe ngokuthi abantu abathengisayo kulabantu abasuka bayethengisa endaweni ezingavunyelwayo. Yikho esikukhulumileyo thina sithethi abantu kumele bayerejista ukuthi bazalungiselwa indawo ezokuthi bayethengisela khona. Njalo sizwe abamavenda bona ama-leaders akhona athi abantu bami okuyibenza baminyane ukuthi asiphelisi ukwenza indawo zokuthi bathengisele. Like angithi yabona laphana ko-Bactus sebebaningi, indawo ezithile lalaphana ko-okay phambi kwako-onas laphana ukuya kugadele khona ujoba, abantu baningi sekusolakala nje lokuthi umtedlule. Thina njengabantu abakhangelela abantu sithi sizabalungisela izindawo ezokuthi bayethengisela khona.
Ligcine livumelene,
sizemukele kakhulu ukuthi thina njengoba i-deadline imhlaka 26 we are going to try our level best ukuthi lena sibazamele ukuthi bazuze izindawo zokuthengisela. Nangayisikhathi sakho lase sifikile kungalunganga, siyacela lathi ngoba ithi pressure isiyo yethu. Siyacela ukuthi ku-extend ukuze silungisele abantu ngoba thina asisoze silwe labantu sikwazi ukuthi ama-factor avaliwe. Bona ama-vendors, some of them ama-leaders abo athi kulabantu abathengisa endaweni zabo kabasazuzi manje ukuthi bayethela ku-city council. Yikho thina sathi ezi-councillors besikhangelele ukuthi abantu sizwelane, sizwanane. Thina lathi sizazama by all means ukuthi sitshaye i-deadline leyo lingakafike kamhlaka 27 ukuthi sebenzise izindawo. Asicothi muntu thina. Thina sifuna ukuthi njengobana abantu athi yabona babhadalela abantwana besikolo, ngakho khonokhani kushona belaphana sibathole bethengisa.
Bathi bona baningi kakhulu njalo indawo inilutshwana, lizayithola yini indawo eyeneleyo?
Thina we have said as councillors kumele ukuthi sibadingele ukuthi kuspread kuze kufike khona kuba masocha avenue ku create ama base yikuthi abantu bafuna lapho kule business kuye kulabantu khona
lo ngikhansela lot siziba wedolobheni lakobulawayo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekhona lo kobulawayo ukusenjalo amapolisa eHarare atshele inhlanganiso ezilwela amalungelo abathengisayo ukuthi ziyekele ukujengisela izikuqoqe ngolwesithathu kuyona le iviki ngoba udaba lolu solungenelwe kakhulu ngabezombusazwe.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi lanxa libukeka inyathelo likahulumende lokudingela uZulu weZimbabwe imisebenzi kwamanye amazwe, lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa udaba lwemisebenzi elizweni. Umsekeli kamphathintambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu umnumzana Godfrey Gandawa uphume kuphephandaba leThe Herald namuhla esithi uhulumende selobelane izivumelwano lamazwe afana leSouth Sudan, iBotswana, iAngola leNamibia ukuthi iZimbabwe ithumele izisebenzi zayo ukuyasebenza emazweni la. Ngalokho umnumzana Gandawa uthi abenza izifundo zaphezulu kusukela ngo-1980 abafuna imisebenzi kumele babhalise logatsha lwakhe kumbe yikuliphi ikolishi lababalisi elizweni lonke jikelele. Siqhume unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Singazi ekuphumeleleni kwangikhona kodwa ke ngomcabango omuhle ngokwazi kwethu sibona ezinye ke akumbe amanye amazwe ake lenhlelo ezinjalo nxa kuyikuthi abantu baphuma kakuhle nabantu aba-qualified abazaba le msebenzi ebonakalayo bazakwanisa ke ukuremitha kumbe ukuthumela imali ekhaya ilizwe lingathola ke imali nge-migration le e-organize ngaleyo ndlela. Sike sabona amazwe athize lawo ekhipha abantu bayo abafundileyo ngaleyo ndlela, singazi ukuthi labo baza kwenza ngendlela eyiyo yini. Kodwa ke kungatshenisela ngenye indlela ukwehluleka kwethu njengelizwe ukuthi asisesehlulekile ngokuvuma ukuthi hayi thina sikwanisi ukuba nje singasungula yethu imisebenzi yabantu abethu, yikho sesibakhiphela ngaphansi kwamazwe. Sikubona ngaleyo ndlela.
Ukuze luphumelele lolu hlelo Moyo, kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ngohulumende?
Okuqakathekileyo ukuthi kube sobala ukuthi nxa imali sezithunyelwa singathi ngama-remittances ebuyela ekhaya aphathwa ngayiphi indlela. Okuzakwenza ke ukuthi abantu bazangaze basacatshisa lezo mali zibuye sezingena ke emsikeni omnyama, singathi ngo-black market kumbe ku-informal sector, zibuye kakuhle ama-remittances angkhona abe sobala. Siboneke amanye amazwe athethe inhlelo ezinjalo ephumelela ngokuthi imali isetshenziswa ngendlela eyiyo, iya njalo kubanikazi bayo.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU. Sixoxelaye eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Uhulumende weSouth Africa usesungule uhlelo lweOperation Pyramid ngenjongo yokuthi amapolisa amasocha labogacha olubona ngokungena kwabantu elizweni basebenze ndawonye ekuvaleni ngci imingcele elizwe ukuze kungasabi khona umuntu kumbe impahla ezizangena elizweni ngokungekho emthethweni. Izizalwane zeZimbabwe zithi lolu hlelo luza kwenza impilo zabo zibe nzima kakhulu. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Ezethula lolu hlelo lweOperation Pyramid eKruger National Park, umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Malusi Gigaba, uthe lolu hlelo lujonge wenqabela yonke imisebenzi yokungena kwabantu lempahla elizweni ngokungekho emthethweni.
We have set ourselves the objective very robustly to defend our country's national
interests. Injongo yalolihlelo ngiyokuthi sivikele isizotha selizwe lezokuphepha elizweni jikelele. Akulunganga ukuthi kube ngumlando welizwe elilodwa ukunqabela ukungena kwabantu lempahla ngokungekho emthethweni amanye amazwe engenzi lutho.
Phansi kweOperation Pyramid, amasoja, amapolisa lababona ngokungena kwabantu elizweni bazabe besebenza phansi kobukhokheli bunye ekunqabeleni ukwephulwa kwemithetho yokungena kwempahla labantu elizweni. Lamaqula azabe tholakala endaweni zokungena abantu lempahla kanye lemingceleni yelizwe lapho abantu abafihlela khona kungekho emthethweni. Iningi lezalwane zeZimbabwe lithi ukwethulwa kohlelo Operation Pyramid zindaba ezimbi kakhulu kubo. Lobanje ukuthathwa kwamapassport sekwenziwe kwabalula eZimbabwe. Baningi kakhulu abalokhu befohlela umngcele weSouth Africa ngokungekho emthethweni. Abanye labo abasebenza kwele South Africa bengelayo yona ipasipoti. Bese kusita abanye labo asebeqede insuku zabo ezingamachumi ayisishiyagalolunye eziphiwa isethekeli ngasinye emnyakeni. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Kane Ndlovu uthi lolu hlelo selubafake phakathi kwetshe lembokodo. Ngakho ingqobe sezikhulumende weZimbabwe ukuthi alungise izinto ekhaya njengoba amathuba okuyazamela kule South Africa esevaliwe. Uthi okokuqala bafuna ukuqedwe zonke zombusazwe ezigcotha abantu elizweni.
Lincindezelo esilinikwa nguhulumeni waseZimbabwe osesenze sabaleka ezweni lethu sazo sazofika kulindawo yaseSouth Africa, kukanti laseSouth Africa kasamukelwanga.
Uthi nxa ezombusazwe sezilungisiwe, uhulumende ulomlando wokukhanga abamabhizimusi ukuthi bezosungula inhlelo zabo elizweni ukuze kuvulwe wonke amankampani avalwayo abantu bethole imisebenzi. Uhlelo Operation Pyramid luza ngesikhathi lapho abakwamanye amazwe bevele bethwele nzima ngohlelo Operation Tanyela waselubangela ukubanjwa kwabaningi abakwamanye amazwe baphindiselwa ekhaya ngenxa yokuthi baselizweni ngokungekho emthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Isigaba somhlobo lowe District of Columbia, Maryland, Virginia le West Virginia isenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha kwele Melika iZimbabwe Diaspora Network North America siphawulwe ngokusemthethweni ngomgqibelo enkonzweni ye St. Stephen Lutheran Church eSilver Spring khonapha eMelika. Kubuthane abantu abedlula amashumi amabili abalobe amagama abo kugwalo lwezimiso zokuvunyelwa nezinhlanganiso le ukuba kuza kwenziwa ekusebenzeni kwayo kulumhlobulo. Lombuthano olibaziswe ngumculo wembira leqembu elikhokhelwa ngumnumzana Jonah Masiye kwaba lokuxoxisana abantu besidla bejabula. Lumbuthano ugcine ngokulotshwa kogwalo lwezimiso ezithembisa ukukhuthaza ukusebenzelana kwezizalwane zeZimbabwe ezilapha eMelika lezisekhaya kwezamabhizimusi elokunye.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udaba lokhetho lweHurongwe West lapho okwanqoba kulolu ukhetho abikwa engabhalisanga ukuvota kuleso sigaba ukuthi lokhu kuchoni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze ziliphinde ecingweni elingene kuhlelo. inombolo njalo 001-202-465-0318.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington.
Sipote ngomhlaba sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe kwele Iran uhlangene labanye bakhe bamazwe awe-European Union eLuxembourg esigabeni esikhangelelwe ukuba nesokugcina senkulumo zokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Mnumzana Mohamed Javad Zarif ungenele umhlangano phambilini komhlangano omkhulu wenkokheli.
Amalunga omanyano we-European Union avumelene lamhlanje ukuqhubeka ngezijeziso ezetheswa ele-Russia ngokuphatheka kungxabangxoza lomvukela okhona kwele-Ukraine.
Ukushelakala kokucubungula okoneleyo ngomkhuhlane wethukela sokwenzela umkhuhlane uhlasele abantu abaningi elizweni kungelamizamo eyenziwayo ukuthi kungenqatshelwa njani abantu bazivikele kuwo, ukutsho ingcwethi kwezempila kahle uNothando Sibanda usipha lolu daba.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi lanqabe baningi abantu abafa ngenxa yomkhuhlane lo, ilizwe yalilanani labantu laba ukuthi bangaki okwenza kube ngani ngomkhuhlane ongasingozi wona uqeda abantu. Ilizwe lilenani labantu elihlaselwa ngomkhuhlane wethukela, kodwa kucace ukuthi bangaki ababulawa yiwo kanye lezinye izifo ezihambala lomkhuhlane. Uhlangothi lwezempila kahle, Epidemiology and Disease Control, ugatsha lwezempila kahle, luthi inkinga yokuthi iningi lihleze emakhaya lingazi ukuthi lilawula umkhuhlane, ikakhulu emaphandleni. Uhlangothi lolu luthi eZimbabwe abantu abalichumi ekhulwini balala umkhuhlane, uthi ngomnyaka ophelileyo kuphela, izibhedlela zibambe abantu abaphezulu kwechumi lenkulungwane, i-10,000, belala umkhuhlane. Umkhuhlane lo ubangelwa ukuswelakala emzimbeni kweinsulin eyiyo ephathisa umzimba ukusebenzisa ithukela ewutholayo. Ukusabalala komkhuhlane lo akukho kuleli kuphela, kodwa emhlabeni wonke jikelele, lapho inhlanganiso ekhangela impila kahle iWorld Health Organization ethi umkhuhlane lo umemetheka kuyo yonke indawo, okukhangelelwe ukuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 uyabe usungomunye wemikhuhlane eyisikhombisa ebulala iningi labantu emhlabeni, kunye lengculaza, imvukuzane kanye lemalaria. Lanxa amazwe athuthukileyo elisana lalomkhuhlane ngendlela, amazwe aselayo njengeZimbabwe athule nzima ngenxa yokuswelakala kwemithi ezibhedlela. Unkosikazi Sophia Maplanka oseleminyaka elichumi lasithupha elalomkhuhlane uthi akulula ukuba lawo, ngoba udinga ukuthi uguqule kakhulu indlela ophila ngayo, ikakhulu ukudla okudlayo okusuka kubize esikhwameni.
Ukuba ne-diabetes ngomunye umkhuhlane omubi ukudlula ngoba yinto ozaphilalayo isikhathi eside. Ufanele unakanele impilo yakhona, ufanele uponge udla nje ushukela, zonke izinto ezinjengamafutha kufanele ubuyekele sibili, ngoba ungavele ukudle impilo yakho vele kayingaphi. Nayabona sengiphile le-diabetes okwe-16 years lokho ngiphila phakathi kwayo, so kunzima kakhulu, akulula.
Umongikazi unkosikazi Netsayi Makhulumo uthi umuntu ulakho ukuphila iminyaka eminingi nxa esazi ukuthi ulawo lomkhuhlane njalo elandela konke akutshelwa esibhedlela. Uthi udubo yikuthi iningi labantu liyagula lize life lingakazi lokuthi lilawo lomkhuhlane ongomunye waleyo eyaziwa ngokuthi ngama-silent killers.
Kulume ngokuthi umuntu lo uyalamba kakhulu, maybe ezefike to the point ukuthi afainte. Uyakwanisa ukuthi ukufainta kwena kumungenise kukhoma, ukuthi umuntu wabanye ezehluleka ukuvuka, omunye ubenjela nje ukuthi u-anti wakhe baze babona ukuthi khona ulethukela esekukhoma kasavukaka. So ukuthi njalo futhi nxa ungayazi iyakwanisa ukubuya ngendlela ezithiyeneyo ivuse okunye okuningi.
Kulezi insuku sokusanda njalo uhlobo lwalo mkhuhlane ohlasela abantwana, i-juvenile diabetes. Ingcwethi zithi indlela abantu abaphila ngayo kanye lokudla okudliwa kulezi insuku lakho sokwengeza inani labantu elibala lomkhuhlane. Ingcwethi lezi zithi okunathwayo osokwagcwala ichukela kwengeza ingozi yokuthi umuntu abelala umkhuhlane njalo kusebenze njengechefu kulowo ovele eselawo. Umnumzana William Hadebe okhangela ukuqinisa umzimba i-health and fitness uthi iningi labantwana kulezi insuku alisatholi isikhathi sokudlala ukuze umzimba uqine ngoba litshona ezimoteni emalokitshini akusela ama-youth clubs njalo abazali abaningi sebesesaba ukwekela abantu ababo besiyazithokozisa ngezemidlalo ngoba indawo zokwenza lokhu zezinhlutshwane. Kuqakathekile ukuthi abantwana baphume badlale hathi ukutshona engwalweni lakubomabona kude besidla okwecimbi elizitika njalo nje.
Yathola ukuthi ama-associations abantwana bayabe bedlala kuwo bayayekela nje abantwana clumsily. So abazali kwezinye izikhathi bagcina bengakhululeki ukuthi bevumeze abantwana babo beze bezoba involved kuma-sports. Sometimes you find ukuthi kulama-problems ngama-proper kids sibila ukudlala.
Unkosazana Abigail Ndlovu ongumbalisi uthi ugatsha lwezemfundo luyayinanza impilakahle yabantwana kungakho kuqakathekiswa hathi ukufunda kuphela kodwa lokuphatheka kwezemidlalo. Abazali bananzelele ukudla okudliwa ngabantwana nsuku zonke babafundise besebancane ngoba vele isigoqo sisemanzi singawoma siyaqamuka.
Nxa ukuthi labazali labo bengancedisa ukuthi abantwana kumele ba exercise in terms of futhi bathole isikhathi sokuhamba hamba bethunywa behamba bengayenzelwa konke ngumama umbe ngosisi ezindlini labantwana bathunywe bathole futhi njalo lesikhathi sokudlala ukwenza ukuthi imizimba yabo ihlala ilingene bengabantwana.
Lanxa unkosikazi Maplanka ezwisisa ukuqakatheka kokunatha amaphilisi akhe nsuku zonke uthi uyake awaswele ekliniki kanye lezibhedlela eziseduzane abesemelela ukuthi abantu abakhe abahlala emadolobheni bamdingele emafamasi okulakho ukubeka impilakahle yakhe engozini.
Le kuyelatshweni kwakhona uyathola ukuthi thina sihlala emakhaya ngale izibhedlela zakhona zilala mithi yokuyelapha. So sokuzamele wena ume ngokuzivikela kwezinye izinto eziningi ezidliwayo ukuze lawo uqhubele isuku siya phambili. Abangalamali sibili uyabathwala nzima ngoba ezibhedlela bayafika bakubhadele ukuthi ufanele uwathole kodwa atholakala ezibhedlela ezinkulu. Kwesinye isikhathi ezibhedlela ezinkulu uyawaswela so ufuza ukuthi udinge imali uyawathenga. Manje nxa ungalamali khonapho yikho lapho ohlangana khona lobu nzima.
Umkhuhlane wethukela ulakho kuletha ubuphofu lapho imisipha emehlweni silimele ngalo mkhuhlane, ukubulala izinso kumbe ukubola kwenyawo kanye lokuswela kubomama abazithweleyo. I-diabetes okwakathesi ngomunye wemikhuhlane emine engathelelwanayo ama-non-communicable diseases avamileyo agoqela imvukuzane, imikhuhlane yenhliziyo, ama-cardiovascular diseases kanye leyokuphefumula ama-chronic respiratory diseases. Nimele iStudio 7 koBulawayo ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu elimela inguqu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors liqale kuhle umkhankaso walo ukuzama ukuyadlala kumncintiswano weAfrica Nations Championships kumbe iChan ngokunqoba eleComoros nge2-0 izolo. Kufika uJoseph Njanji.
Abahlehleli iqembu leZimbabwe ngabathi uIvans Rusike kanye loMarshall Mudewe njalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uCalisto Basua ubeyandise abadlali abasakhulayo kulomdlalo obusenkundleni iRuvaro. Le mpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe lizibeke kwisimo esihle sokuyadlala kwisigaba esilandelayo salomncintiswano lapho elingadibana leqembu elizaphuma phakathi kweBotswana kanye leLesotho. Iqembu leZimbabwe lizavakatshela kweleComoros ngemva kwamaviki amabili kuyadlala ihlandla lesibili lalomdlalo. Abafana bama-Warriors sebenelise ukudlala kuyo yonke imncintiswano yeChan selokhu lumncintiswano odlalwa ngabadlali abadlala besekhaya wasungulwa ngomnyaka ka-2009. Ilizwe leRwanda yilo elizaqoqa imidlalo yeChan ngomnyaka ozayo. Kusenjalo umdlali ophatheke kulomdlalo uDivine Lunga weqembu leChicken ubikwa esethwele nzima esigodlweni eswele umuntu ongamelaphisa ngemva kokuba elimele idolo. Imibiko ephuma eHarare ithi lomdlali uhanjiswe kudokotela uthe kumele ahlolwe ngemitshina ukuze kubonakale ukuba ulimele kangakanani. manje inkinga sekuyikuthi inkokheli zenhlanganiso yezifazi sabambe ukuze zibadale imali yokuba lomdlali yayenziwe leso scan. Ngolunye udaba olumela lomdlali wenguqu umdlali wengukapteni weqembu lenjibe Sundowns uMatthias Webb uqaleke wahle wedlula emhlabeni ngesikhathi edlala ibhola lokuzilibazisa enkundleni yakobhango elokitshini lempophoma ngesonto. Ababone lesi sehlakalo senzakala bathi uWebb ufike kobhango wathola abanye bakhe bedlala umdlalo we-social kuqembu lemthala bezidlalela nje bodwa, laye wabuyela endlini wayathatha izikhabiso. Ekuphendukeni kwakhe kubikwa efike wadlala walitshayela kabili emambuleni, kodwa uthe umdlalo usuphakathi wabonakala esengobamba amadolo waseqaleka. Abanye bakhe bamgijimisele esibhedlela kodwa bekungasasizi lutho ngoba ubesedlule emhlabeni. Impumela yenhlolisiso yabodokotela i-autopsy ngesilungu iveze ukuba uWebb usuke wagijima kakhulu, amaphaphu asekhukhumala wasevaleka ukuphefumula. Kusenjalo umgadli weqembu le-Haumaine uCharles Banda ulaliswe esibhedlela sempilo ngemva kokuba sengozini yomgwaqo eyenzakale kwiNketa Drive. Emtshiye elimele entanyeni, esifubeni kanye lasembanjeni. Abahambi bambona bathi ulimele kakhulu kodwa isimo sakhe kasikho sibi okokuthi angalahlekelwa impilo. Sikhangele ukuba amazwe awezwekazi le-South America aqhuba njani kumncintiswano we-Copa America. Amazwe athi ele-Chile, ele-Bolivia, ele-Argentina, i-Paraguay, i-Brazil, i-Peru, i-Uruguay kanye lele-Colombia iwasefinyelele kusigaba se-quarterfinal ngemva kokugqitshwa kwemidlalo yezibaya kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni le-Chile. Isigaba se-quarterfinal siyaqala mhla zingama-25 lapho iqembu elimela ilizwe le-Chile elizadibana khona lele-Uruguay, kuthi ngosuku olulandelayo leBolivia lizadlala lele-Peru. Mhla zingama-27 lesikhombisa iqembu le-Argentina lizanqikelana lele-Colombia, kuthi ngosuku olufanayo iqembu elimela ilizwe le-Brazil lizadlala lele-Paraguay. Ikanti ama-semifinals aza kuba khona mhla zingama-30 kunyanga kaNhlangula. Umgadli olodumo odlalela iqembu le-Brazil uNeymar akaselakho ukuba aphatheke kulo mncintiswano ngemva kokuba ejeziswe ngokuba engadlali imidlalo izibe mine ngemva kokulwa ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele-Colombia. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sakuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi, salibonani basakazi be-Studio 7 linjani? Thina amaNdebele sisentolongweni ngezanufobia. Kanti umgabe engabe ezahamba nini? Ngoba useqede abantu ngokuba ntshontsha. Kanti kungani lingasifoneli ngoba sikhuluma iqiniso? Yimi uLayson M. Manduza ngikoBulawayo eMpophoma.
Omunye umlaleli wethu olobe ekhasini lethu le-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook uMasiza Nkomo uthi, linjani bakithi?
Hayi, siyaphila mlaleli, qhubekani lisithumela incwadi zenu nge-WhatsApp kumbe lisilobele kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele. Ku-WhatsApp sikunombolo esithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Lingabulisa izihlobo labangane kumbe lisitshele okwenzakala esigabeni zenu.
Hayi ke, isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singahambi ke sikhangele bezikhokhela.
Abathengisa isitaladeni bathi kumele uhulumende engezelele isikhathi esokuthi amakhansile emadolobheni abadingele indawo zokuthengisela ngokusemthethweni kulokuthi aqhubekele phambili ngohlelo lokubaxotsha.
Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU ithi lanxa libukeka inyathelo likahulumende lokudingela uzulu weZimbabwe imisebenzi kwamanye amazwe, lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende we-ZANU-PF ukulungisisa udaba lwemisebenzi elizweni.
Hayi wa, hayi ke, kwanelokho lamhlanje sihlobo zami olivalelisayo ngontungamelinkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.